soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 19 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CCC umnumzana Gift Ostalo sesiziba ungena kukhetho lwe-by-election ephansi kwebandla le-CCC kungakhathalekile lokuthi abanye bakhe abaxotshwayo bavinjwa kuncintisa ngokufanayo.
Labo bantu nxa kuyukuthi ngeqiniso ukuthi bangenise amaphepha ku-nomination court besebenzisa i-TPC kuyabe kusitsho ukuthi bathela amanzi emhlane wedada.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usehlise imbadalo ye-passport esizabhadalwa kuqala ngomnyaka ozayo.
Okokuqala kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi ibhajethi nxa esethulwa ngumgcinisikhwama welizwe iyabe ingayisikho ukuthi yikho osokuyikho.
Umphathintambo wezomvikela wele Melika umnumzana Lloyd Austin ubelomhlangano leziphathamandla zakwele Israel kumizamo yokwekethisa impi yele Israel lamabutho eHamas. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalo sesiziba ungene kukhetho lwe-by-election ephansi kwebandla le-CCC kungakhathalekile lokuthi abanye bakhe abaxotshwayo bavinjwa ukuncintisa ngokufanayo. Usiziba ubecatshangelwa ukuthi uzaphanyeka amaphepha akhe edale le-nomination court izolo elilunga elizimeleyo ukwenqabela ukuxotshwa njalo edale njengalokho kwenziwa amanye amalunga ibandla lakhe ancintisa imele ibandla wona exotshwe edale lephalamende. Idale le-nomination court izolo lamukele amaphepha abazancintisa ephelandaba Chabalala, Mkoba North, Chegutu West, Zwimba East, Seke le-Koromonzi South kukhetho luzaqutshwa mhlazi ku-3 ngenyanga kaNhlolanja ngomnyaka ozayo. Sixoxele igqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu onguye oxotshe amalunga ebandla le-CCC esithi nguye unobhala jikelele umnumzana Ngqobani Sithole ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Misakala phathi uChamisa umongameli we-TPC interim secretary general we-TPC yona leyo nguChabangu. Laba kunabantu abaxotshwayo yi-TPC owathiwa kasoma members ngoba basebesenza into ezingavunyelwa yi-TPC. Labo bantu nxa kuyukuthi ngeqiniso ukuthi bangenise amaphepha ku-nomination court besebenzisa i-TPC kuyabe kusitsho ukuthi bathela amanzi emhlane wedada. Akula nto ezabanceda ukufunda kufundwa kanye ngalabana abanye abokuqala bethuleka khonokho abasebekuzama lokhu kwesibili then kuyabe kusitsho ukuthi abafundi.
Manje siyabona ukubana kungani kuloku ngavumelani ukubana umnumzana Chabangu usecretary general lithini ngakho?
Right, emaphepheni omthetho esithi khona ngama-affidavit ubabuchamisa kakakutsho khonokho. Engikwaziyo ukuthi sekulama-cases afika about 22 if I'm not mistaken afayelwa nje ngamalunga nje ababe ngamalunga bethi ngokuchiyana-chiyana kwabo. Umongameli we-TPC kakakutsho khonokho ngoba kakafayeli i-affidavit esitsho njalo. Into ezikhulunywayo nje into lezana ezikhulunywa nje esithi ngebalela ingane liyadelela kodwa ngingatsho khonokho ukuthi i-beer hall talk hayi sonto esingathi siyilandelele kakhulu unless and until yena ubaba umongameli change champion e-TPC sitsho njalo ukuthi hayi emaphepheni nokayimazi. Well, then we'll take that serious.
Manje njengoba umnumzana Gift Ostalo sesiziba yena engene kukhetho lolu engowe-CCC lizathatha nyathelo bani?
Ngakuyukuthi limpoto lonelo ukuthi kwenzakale into enjalo siyasakwenza lokho hayi ngamanzi amancane sizahamba enkantolo nasibelieve ukuthi into lezi zenziwa ngomthetho sahamba enkantolo sifike enkantolo sintele inkantolo ukuthi hayi okwayizolo sokuphinde kwenzakala namhlanje ngakubanjwe ngendlela okubanjwe ngayo izolo
bona umnumzana Chamisa lo mnumzana Sengezo Chabangu bayakhulumisana yini ngodaba lonalolo
I've got no reason to doubt ukuthi bangabe bekhulumisana ngoba abakaze batshengisele ukungakhulumisani you know iparty inkulu singacabanga ukuthi abantu abakhulumisani kumbe bayakhulumisana kodwa sibona izenzo nje kuvunyelwana ukuthi hayi into le kayibanjwe ngendlela enje ingabanjwa ngendlela enjalo ubone omunye wakho engakhononi kumbe engakubizi ngelinye igama besitsho ukuthi likwenza loni
kodwa nxa kuyikuthi ubengakhononi ubengasozavumele ukuthi kube lamalunga amabili ancintisa isigaba esisodwa siyabona nangu umnumzana Siziba wencintisana lomunye futhi umnumzana Thembo kuthi ukuthi akula kuzwana phela la
okumqoka nje ukuthi epartini yona liyana xa ukukhangele njalo ngendlela mina kubeka ngayo eqalisa yonke le into ngumhlambi kazelusile lo lalo uyenza akufunayo ngesikhathi sakhe yikho-ke umnumzana uChabangu as the interim secretary general vesisi no iphathi kayibanjwe ngendlela etshintshileyo ungathi uyakhangela laku-x eyayikuthiwa yi-twitter naleyo uzathola ukuthi even ama-members athethisa ama-leaders ngumhlambi kazelusile nje ngokunye nje la okuyinto ngeke ukubambe ukuqalisele lapho siyale so i-indiscipline within the party yona ngokwayo esingasela ideology according to what ubaba uChabangu says ukuthi no iparty leyo kumele siyincedise ibuyele eyilokho kwakufanele ibe yikho khona
umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu onguye oqotshe amalunga ebandla le-CCC esithi nguye unobhala jikelele webandla le-CCC imizamo yokukhuluma lomnumzana Siziba yehlule Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usehlise imbadalo yepassport esizamele ibhadalwe kusukela ngozibandlela waphinda wehlisa leminye imithelo ayethule kumaviki amabili adluleyo. Uncube wazise lokhu ngolwesihlanu edalela ephalamende wathi imali esizahlawulwa nxa ufuna ipassport isiza kuba $150 hathi $200 ayethe yiyo esizabhadalwa. Uphinde wehlisa imbadalo yentuba zemigwaqo ama-toll gates kumali ayikhulumile engamadola amane ngemota inye wathi sokuzabhadalwa amadola amathathu ngamota inye. Abazabhadala umthelo wendlu ngabalezindlu ezibiza $250,000 kusiya phezulu hatshi i-$100,000 njengalokhu ayekukhulumile. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda saqala ngokumbuza ukuthi ubona kungaba kuyini ukubangele ukuthi uncube aguqule imali le.
Okokuqala kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi ibhajethi nxa esethulwa ngumgcini sikhwama welizwe iyabe ingayisikho ukuthi yikho osokuyikho iyabe iyiproposal yikho kuthiwa yi-propose budget so uyabe eyethula bese kuthi amalunga edalo lephalamende abeseyicubungula babe sebekhuluma lapho abakusolayo ikhandakhande ize igcineke isivunyelene so ngicabanga ukuthi-ke usuki bawukhulumile bakhalakhala kwasekusesiswa okuyinto enhle ukuthi kunanzelelwe ukuthi abantu abalezinhle ezileni value engako ezine-value engako ngabantu esibathi ngabacebileyo abanothileyo so-ke ngesenzela ibhajethi leyi isithelisa abanothileyo ukuze kuncediswe abayanga kuyinto kulinyathela elihle kakhulu kodwa laphana kade sethala athi abemali yobushini esasivele kade ngabhadala imithelo ivinda kudala ngoba kwakuthiwa fika ibracket yabantu passport ngabantu abangabayanga vele passport ivele ikade idula ilapho ekhona kodwa ngenxa yokuthi iZimbabwe iyenza idinga ama services lokuphintiswa lephepha la passport kwamanye amazwe kunzima ukuthi yeshe kakhulu kodwa ngithemba ukuthi ngenyanga eminye iminyaka izame yeshe passport ngoba ililungelo incwadi emele wonke umuntu abe nayo noma kuvathiwa kumbe abantu babhadale ama $5 i-passport kumele ibe njalo kodwa izizwe lethu balane lisike ukuthi lenze njalo.
Ye, siyabona ukubana okwenzakele khona ukuthi uyayihlise ama-taxes kumbe imithelo le kade ethe yona izabhadalwa kungani kuyamukelwe ngabanye kodwa abanye belokhu besithi hayi imali le iphezulu njalo ikwehluleka kukamphathi ntambo wena ubona ungani uyehluleka yini
indaba yezomnotho weZimbabwe iyinsindaba phendule insumansumane eyokuthi sikakhangelele kakhulu ukuthi umnumzana oncuke alungisise inhlanxanxa lengxabangxoza ezindala kakhulu ezahlukiselwa ngo-1991 ukuphambaniseka kwezomnotho welizwe kwaqala kudala khonale amazwe amabhenki la amazwe angasentshonalanga besinika into okuthiwa ngama-structural adjustment program owabuya khona isigumula okuthiwa yi-SR. So into umkhonomo wethu wazongezeleleka ngendaba yokuthi sesithethe amaplazi saba ngaphansi kwezithezo zomnotho. So asonto umnumzana umthuli ncube angavuka enelise ukuyisolva ngoba kunje kube umkhonomi okuthi only izintathu kuthena abantu abaningi abangu-92 ekhulwini abaningi baba ngabantu abangasebenziyo kutho ukuthi abantu bona labo kabatheli mthelo. Abantu abangu-92% yabantu abangabhadali ama-tax kodwa bekhangelele ukuthi balatshwe ezibhedlela. So kuthi 8% ebhadala imithelo yiyo enakekela i-92%. So kunzima lawo noma ngubani angaba ngu-Minister of Finance ukuthi abambe isikhwama selizwe achazulule indlela le ngendlela ekhona. So mina ngithi ngomumo kuphinde ukuthi kunjalo kube nezithezo zemoto singa-updata kuze kubuswe ukuthi zikhona kumbe kazikho kodwa kwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi lifinyelele
lapha sonke esifuna khona. Hello ke ngumnumzana Anglestone Sibanda ocubungula ezombusazwe. Ubuyaqhubeka ubusela bezifuyo ezansi emandebeleni lapho amasela asentshontsha lenkomo ezihlaselwe indlala ezibhoda zidinga amadlelo aluhlaza. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Abogatsha lwezokulimela agritech ezansi emandebeleni bathi sekufe inkomo ezedlula inkulungwane ezine 4113 esabelweni sezansi emandebeleni kude nyakatho yalesi sigaba kubikwa sekufe indlovu ezilikhulu ngenxa yendlala. Umnumzana Colin Ngwenya yisakhamuzi seMatobo. UNgwenya uthi lanxa izulu seliqalile ukuna akusoze kwanceda izifuyo ikakhulu inkomo kwisigatshana esizayo.
Izulu leli elithe farafara alikafaki ithemba elitheni ebantwini lokuthi kumbe sesingathi thina hayi selinile sithole nzima izifuyo asikafiki esimeni sokuthi sithi izifuyo sezisindile. Izifuyo zisebunzimeni ziyafa, indlala ekhona asiyondlala encane, ziyakufa izifuyo, ziswele amanzi, ziswele amadlelo.
Ngalokho uthi inkomo sezisabalala indawo yonke zidinga kokudla okudala ukuthi zitshontshwe.
Leli zulu elithe farafara ngala malanga adlulileyo kwezinye indawo lingani lingafefezi belidala umonakalo omkhulu ngoba lapho eliyabe lifefeze khona kuyabe kungathi kuyahluma izifuyo-ke seziyohamba ziphembela lolo hlungu zihambe zigcwala iganga lonke kuthi khonokho okusilileyo kuze ukusilahlekela singasakutholi ngoba-ke lawo amasela ebesethola-ke intshungutshu yokuthi abekwazi ukuthi izifuyo ezibuya lapha isizo zakwendaweni esiduze zibesebezitshontsha. Konke lokho kudalwa isimo sendlala, isimo somkhathi esingamanga kuhle.
Lamazwi asekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oemawane eGwanda South othi izifuyo zinamalala ngobunengi ngale sikhathi sendlala.
Izifuyo ziyatshontshwa ngapha ziyafa, eyi kula nto enhle kakhulu. Abantu baluze kakhulu ngoba abafuyi lo nyaka hhayi basele hhayi bebambe izandla. Ukufa zilamanzi okunatha, ziyahamba zisiya katshana ziyatshontshwa, zikathi ziyahamba-hamba zidinga ukudla batshontsha tshontsha futhi ezinyathola zihlinziwe. So kuphezu kwamandla abantu lo.
Umnumzana Victor Spanda owenhlanganiso evikelwa ukutshontshwa kwezifuyo eGwanda Anti-Stock Theft Association udokubunjwa kwalenhlanganiso sowehlise inani lenkomo ezitshontshwayo.
Hayi, amasela lokhu eqhubeka ekhona. Into esiyenzakala kathesi ukuthi sekulalabo abagamulayo bethwale sekuyisithebo, kodwa singeza ke sithi ubusela sebuphelile. Akusafani laleyana indlela ukuthi babehamba beziqhuba nje amarola ayehlala egcwele, kodwa ngathi kuyehlile. Sekukhonanyana khona okunjela laba abatshontsha izimbuzi.
Umnumzana Cuthbert Mkhwebo oematobo olilunga lehawu lezifuyo uthi izifuyo zibhekane lendlala embi.
Iproblem esesilayo yidrought. Izifuyo ziyasokola kakhulu. Amanzi, ukudla kuyashoda kakhulu ezifuyweni. Yiyo ichallenge esinayo ukuthi ma singathola mpela usizo lwamadamu ukuthi amadamu avuselelwe agujwe kube le ndlela eyokuthi izifuyo zithole amanzi. Amadonki, imbuzi, inkomo kuyasokola kakhulu.
Ngalesi sikhathi sendlala izifuyo kanye lenyamazana zendle zivame ukuhamba imango emide zidinga amadlelo kanye namanzi. Uzulu ukhuthazwa ukuba athengele izifuyo isikuba ukuze zisile endlaleni engezelelwe yokutshisa kwelanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 njani kuzo zonke indawo. Ngicela ama-3C lingakhalali bantu bakithi, lingakhalali, ukhalala kubhadala ngalutho. Hlalani phakathi lapho ePhalamende lilungise kuningi osokumoshwe yila magovu eZANU-PF. Imithetho nayo ayisekho, ayisalandelwa. Bogawule bathi bona izinto zawusebenza ngemithetho, kodwa imithetho esetshenziswa lapha ePhalamende akuyona imithetho ngqo eyokulawula ilizwe, sokuyimithetho yabo. Konke lokhu kumele likulungise lina njengabantu abakuPhalamende. Lingakhalali, ukukhalala kusezingalutho, ngoba kusase kuningi okumele kwenziwe kulungisiwe, njengoba libona ukuthi vele sokwamoshakala, sokwamoshakala empeleni. So uma lingakhalala, hhayi ayikho, akunanto eliyenzileyo nani, kuzobe kuthi nje lingabantu si liyaziyeyisa, liyazihlekisa. Lwana nalobu kudlova lobu bezano lobo, noma liyi-3 noma liyi-4 ePhalamende, kodwa okusalayo 5 years coming kuzobe sokulotshintsho oluthile phakathi khona laphana, ngoba vele inhlupho ziningi njengoba sakhala ngamalungelo nangemithetho yamajaji lawa asekacorrupted vele, kumele ukuthi axoshwe phakathi emapalamentini, nabo speaker labo vele bacorrupted. So lwana nokudlova lobu okwenzakale epalamentini nasezweni lakithi.
Studio 7 siyabingelela. Livuka njani? Siyabonga kakhulu umthokazi omhle, sibonge kakhulu umnyaka phelile ku-Studio 7 labasakazi bonke khona ngapha e-America, umsebenzi omuhle elisenzile wona umnyaka suphelile. Siyabonga kakhulu ma inkosi Vuma, sithemba ukuthi masiphilile, sizohlangana njalo umnyaka ozayo, qhubeke ngokusebenzisana okuhle. Sibonge kakhulu abalaleli labahlaziyi bonke abezombusazo akade libaletha lapha, ikakhulu laba abazimeleyo abakhuluma iqiniso nothi imgurukudu yezanu le. Angifuna ukukhuluma amanga, ngithi khonanye ababonge le imgurukudu ikenge yabo Ankenswand labanye bakhe bazazi ogawule labochumo. Kakhulu labalaleli bonke ukusebenzisana okuhle. Njalo siyafisa ukuthi khona bonke abasezindleleni abahambayo abayemakhaya kusukela koBotswana, South Africa, zonke indawo nje, themba ukuthi bazawala uhambo oluhle. Siyabonga, siwafisela ukuthi simhloniye omuhle. Njalo sithemba ukuthi umnyaka ozayo sohlangana singabaphilileyo ma inkosi Vuma, uma sengarapha kobulawayo iphumule emadonkini. Siyabonga.
Yeye, ngiyalibingelela bonke bantu be-Studio 7 basakazi bethu abathandekayo. Hayi, mina nginombuzo nje omncane engifuna ukuthi nje nami ngibe nolwazi ngakho lokho, ukuthi iqiniso ngempela ukuthi ilizwe ukuhlutshekwa kangaka kuyobonakala kubuya iy'khali eziningi, ezingovola zey'khali ezingaka ekubeni nga kuzayi imchine kubama damu ivala madamu iporela abantu imgodi kube namazaklini makuzobuya into ephathelane ne ezikhale zingaziwo setshenziswa ngubani abantu belambile ekubeni usilwa lobani abantu bekhangelele ukuthi bafuna intuduko ezweni kuyotholakala kubuya izikhale ezimbi kangaka iqiniso ngempela kho entweni eyenzakalayo ngempela iqiniso
Studio 7 uJD lo okhulumayo hayi lapho ushabango vele usethathela ushamisa iqembu singayaphi siyenzeni uchabanga usemthatheli uchamisa uchamisa hayi sekusela isithombe kuphela kusekho lapha yakhona awukwazi ukuthi ewakho umuzi ewuqede umuntu abesebuya engena phakathi kwalowo muzi exosha abantu abakho abaxoshe nje bonke abantu abakho uyasalethi ubaba ngowami kodwa abanawokhe baxosha uyabe sethatheli uyise umuzi so lapha onamehlo okubona akusekho triple c la useyithethe uchabanga yakhe
sanibonani balaleli nabalandeli be-Studio 7 nabasakazi be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele ukhuluma lana lichagwane elikhulu esigabeni sakosuku kwelase-Plumtree uKhanyani Ncube bakithi nginesimanga mani ngale politiki yaseZimbabwe leyi angikwazi impela ukuthi ngabe kuqhubekani njalo kuyolamulani manje njengoba lo sengezo wakhona kuthiwa khona ukhipha abantu ababengakhethwanga ngokusemthethweni kodwa phela labantu yena ubakhetha kusemthethweni abawini so okungakuthi vele kucacile ukuthi phela yena ubooster izano usebenzela izano so hayi uyalilimazi lizwe uyalilimaza lo sengezo chabango mani uyalilimaza impela njalo le mithetho yakhona isebenza isika eside neliyi-1 ayifani nelokuzena isika nxa zonke so hayi kunzima wakithi kunzima hayi angazi ukuthi ubani oyonqanda lo doti lowenzakalayo udoti phela lo hayi angibonge bakithi amen kuleyo ndawo
Studio 7 siyabonga kakhulu ngestrategy esasetshenziswa nguChamisa namhlanje sesiyakwazi ukuthi izanu kayikaze iwine nangagwa baya foster abakaze bewine kucacile umhlaba wonke uyabuka uyabona mnangagwa ukuthi ama true colors akhe athini njalo sesiyabona ama true colors ka Wishman Ncube kade simthemba kangaka emathebeleland tendai beat uThokozani Khuphe hawu saze sathiwa nguTshwangirai kade limhamba ngaphansi namhlanje ku clear namhlanje liswele ukuthi lizocatha kuphi kunini lonke lisibisele emuva Themba kangaka Thokozani Khuphe Wishman Ncube emathebeleland sure hawubo
hello salibonani Studio 7 lo okhulumayo lo Alani usebutswana eGaborone ayi bakithi asilanzeleleni uChamisa is out of order this ukuthula kwakhe lokhu waya kutshengiseli vele ngu leader of opposition hayi mina vele sengisola la isisidla something kuba umnangagwa uChamisa sisidla something akutshengisi ukuthi vele is opposition leader uChamisa please
Studio 7 njani lapha Studio 7 ukhona lo muntu okhuluma esithi uChabango uright kunjani wayekade bengaform iparty labo Chabango ngoChabango ufuna iparty yamandebele kuphela wayebengajoyinanga imthwakazi bajoyina kwalizapho you can't do that ngaye always tell people ukuthi lingavota every Friday singafuna ukuba tribal siyadliwa ngamashona maningi so let's forget about the tribal uChabango nxa esizwa elamandla kaya form iparty yabo labo Wishman Ncube khona oko kutsho ukuthi kule problem yakhe lobithi ibehavior yabo apart from okunye their behavior yabo they can't be president those two guys and those are scouts lana ama missionary laba nabantu ngabadinga imali abafome phela yabo iparty benza imali bethathe lo Chabango wabo behambe sikhohlwe ngento eziningi mina Studio 7 into engicelayo kini ukuthi ulo umfana njengoba nengela platform ezibabhela lapha emlokhozayo na Studio 7 hambani every day libe lifonela uChamisa update abantu engathi zizi limfonela update abantu lisitshele futhi uRuyal ukukhuluma lani sibekwazi. That's when we can judge someone ngoba sisazi ukuthi kakulama platform yabo.
Studio 7 kathi kuyesakalani isitinkanyeni inkomo sikhiphe izinto zethu lingazikhulumi sifuna sikhulume sizwe ochabango labo yibo abasebehlangane labo tentaib kufanele bebe ngabantu abahlanganayo belungisa izinto kungaba abantu behlupheke izimpawu kwangani baphandela bona. Sicela like ikhuza uchabango lo naye nalo ngiyokhansela abantu onikwa nguchabango engabonanga inkosi yakhona eyekhangeleyo ngilinganisile lapho ngathi liyazi ukuthi umuntu mangayetshontsha inkomo kayise usebhuku emthengiselo lecala ngusebhuku so linakekela umuntu nalolo ekhansela abantu enikwa nguchabango. Uchabango udodi angifuni ukufihla lokhu vele lapho ezingoma zifuna ukuthi kwanisizivele izikhali siyazithola kuwo amasoja. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo ezithi +12024650318. Kwezele Melika, umphathi ntambo wezomvikela wele Melika umnomzana Lloyd Austin ube lomhlangano leziphathamandla zakwele Israel izolo kumizamo yokwekethisa impi yale Israel Israel lamabutho eHamas. UAustin ukwele Israel lapho azama ukukhuthaza uhulumende walelo lizwe ukuthi angahlaseli isigaba seGaza mahlayana ngoba kusifa abantu makhaza abanengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Sibone ukuthi uNetanyahu ubeyekela iQatar ifakela iHamas izimali eziningi ezifika kama-millions amaningi. So khonapho uyabusudubeka la ukuthi okay kanti kuhamba njani sibili ngoba lapha bathi iHamas ayikho right but bona baletha iQatar ibanika izimali zokuthenga izibhamu lani for all this time and then sebe babulala in the second round. So ngikhanya ngantu akule confusion khonapho but siyakwazi ukuthi impilo iphele kufuna i-two state solution kube le Palestine kube le Israel zihlalisane ndawonye side by side.
Umbuzo wami ukugcina ubona impi yakwele Israel ibangela na ukuthi elemelika lingaphi uncedo ele Ukraine?
Into ekhona ukuthi abantu abaningi abama Republicans abasembusazweni kaThesi kuCongress babona ukuthi banganika imali yokuthi iUkraine laye iqhubeke ngomsebenzi uMongameli welizwe uJoe Biden uzawina ngoba it will be a good record on his rule bangayekela and then banike iIsrael ngoba iIsrael ngantu ayihambisana lama Republicans ikho abakufuna labo bathathe icredit yangkhona. So hay izinto ze politics ngamanye amalanga uzizwisisi ukuthi siqonde ngapi aziqedakali but sithemba ukuthi impi zonke lezi zizabe sesiphelile ngo-2024.
Lati siyabonga. Lo ke ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni seOhio khona pha kwele Melika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi umnumzana Gift Ostalos Siziba ungene kukhetho lwe-by-election ephansi kwebandla le-CCC kungakhathalekile lokuthi abanye bakhe baxotshwa baze bathathe inyathelo elifanayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande, kodwa lingakhohlwa silazo ezinye ngo-half past 7 ntambama.